Ya ukuxoxozela asingeke sakwala bekukhona sibili kwendaweni sike sizwa kwaba lokuxoxozela kwaBulawayo kwaba lokuxoxozelela uPhani kubangelwa yini vele into into zokukhetho lezi suka zibe emotional abanye abantu bakuthathi lula ukuthi ngidliwe kumbe uwinile kumbe udliwe njani lo oyabe ufuna ukuthi support and life so ukuxoxozela bekukhona sibili kodwa sigcine nje saba le mpumela esifake sadayi yiyo engathi irepresenta ama-provinces ethu so ukuxokozela bekukhona ye ukhethe kwezindawo kuyabe kungahambanga
manje labo abanye abalezikhalazo sike sezwa endaweni ezifana lakoBulawayo besithi bona balobufakazi bokuthi bekulobuqilibezela njalo balakho ukuthi bathathe lolu daba luye phambili lithini lena ngendaba ezinjalo
indaba ezinjalo ziba khona nxa kulokhetho and nxa kunokuthi kulabanye abanezikhalazo and kulilungelo labo ukuthi bekuhambise phambili but uhlupho luzaba khona athole ukuthi isikhathi iphambili yakhona la iyabe ikhona phakathi ehlupheni lonalolu asithi anti yabona kathi esingama-national elections la awe-congress yethu esiwalandayo so yathole ukuthi wonke umuntu ubhizi kuzaba nzima ukuthi siwalandelisise wonke ama-problems ayabe khona izikhalazo ziyabe zifakwe phambili kodwa siyathemba ukuthi ngabe zakuletha phambili izikhalazo leziya zikhangeliswa ngoba zingayekela ukukhangelisiswa kuzabulala ibandla and kuyayenza ukuthi ngaphambilini in future kuse kusihluphe futhi kuba lokhetho olunjenga